kukhona okukholwayo esintwini sakithi ongathi ungabe kuhlukuluza omama, kodwa sinanzelele njalo ukuthi ayisiwo wonke amasiko ethu awesintu amazi. Amanye mahle njalo akhuthaza ukuthi kube lokuhlalisana kuhle ngemakhaya. Singathi khona ekunanzeleleni singakunanzelisisa kakhulu, siyabona ukuthi khona nje abantu abanye nje basebengani sebethatha isiko selenza into embi, yebe singani khona sithi isiko yilo elenza ukuthi omama bahlukuluze. Kanti-ke vele isiko amanye ethu amasiko sikhangela abe engamasiko ayakhayo njalo abumba imuhle. Bese sikhangela kulo mbuzo sesingena ukuthi khona singathi yiwaphi amasiko, singakhangela lawa amanye esiwathi ngama-negative cultural practices ayandisa ukuhlukuluza ngemakhaya, khonaukuthi umntwana omncane ngahamba ngenxa yendlala eyendiswa kumbe kube le minye imikhuba nje etholakalayo engani ihlukuluza omama ngemakhaya. Yiyo le siyabe singani sesilisana layo, ngoba sithi khona umama ungumuntu laye njalo ulamalungelo njengomuntu wonke.
Bangaki omama abaze kini bedinga uncedo ngemva kokuhlukuluzwa emizini yabo, asithi ngomnyaka ophelileyo kumbe kunyanga isanda kwedlula?
Ngakhangela khathesi kuJanuwari esibuye khathesi, on average besesincede omama bafika 45, and then sesikhangela umnyaka odlulileyo, kuyatshiyana ngezinyanga kodwa singakhangela besisahlanganisa ama-statistics ethu. Kodwa on average ngenyanga sabe sithola between omama 40 to 50 abangabuya bezodinga usizo zesingabancedisi.
Isizo bani kahle kahle libapha lona?
Usizo esibanika lona yikuthi sibacebise ukuthi nyathelo bani abangalithatha ngokuhlukuluzwa abakuyenzayo. Nxa sikhangele usizo lethu kakhulu sikhangele sijonge kakhulu umthetho osungulwe nguhulumende ngo-2007 othiwa i-Domestic Violence Act. I-Domestic Violence Act iyasiza kakhulu omama abahlukuluzwe kanye nabo baba kumbe wonke umntwana oku-domestic setup otholakala phansi kophatha ekhaya. Kodwa thina njengonhlanganiso ekhangela omama sase sibancedisa ukuthi bengasebenzisa njani lowo mthetho ukuthi bethole ukukhululeka kwengqondo, ukukhululeka kwezinhliziyo nokukhululeka kwabo nje ngendlela ababehlukuluzwa ngayo. Ngakho-ke omama okuqala sibanika khona esibanceda ngawo kulolu sizo esithi ngesikhiwa i-counseling, siyabacebisa siyaxoxisana nabo beze befike kuhlandla lokuthi bona bengatsho ukuthi ngesimo abakiso baphise ukuthi impilo yabo ihambe kanjani.
Abaningi babazakini laba ngabayabe behlukuluzwe ngaziphi indlela? Ngabayabe betshayiwe kumbe ngabayabe behlukuluzwe emoyeni ngezinye indlela?
Abaningi ababe sifika kithi ngababetshayiwe njalo behlukuluzwe enhliziyweni, bese sithola abanye abahlukuluzwa ngezomnotho ukuthi khona omngabo babengasabancedisi ekukhuliseni abantwana. So isikhathi esiningi okuvamilesi ukutholayo ikuhlukuluzwa kokutshaya njalo ukuhlukuluzwa kwenhliziyo.
Lithi liyabancedisa njalo omama abahlukuluziweyo ukuthi basungule amabhizimusi bathole indlela yokuziphilisa. Yiwaphi amabhizimusi eliwaphathayo kakhulu?
Okwakhathesi siyabacebisa ngenxa yokuthi khona izandla zethu sezingani sezifiphala. Okwakhathesi siyabancedisa ngokubanika imbono yokuthi kini abangakuyenza njalo sibahlanganise nezinye inhlanganiso ezisiza khonapho ngokuthi benzeni bethuthuke. Njalo sisebenzelana logatha likahulumende le-Women Affairs, Gender and Community Development ukuthi mhlawumbe nxa kulama-project atholakala esigabeni labo omama labo bengathola ukuzisiza kwenza ukuthi bethole ukuthi bengazimela nxa sesikhangele ezomnotho benakekele izimuli zabo.
Abantwana bona nxa kuthe kwaba lokuxabana phakathi kukamama lobaba endlini kubaphatha njani ukungezwani okuyabe sokukhona ekhaya?
Siyananzelela ukuthi umntwana uyahlukumezeka kakhulu, emotionally uyabehlukumezeka ngoba vele akulanto engabe iphatha umntwana. Ngakho umntwana onjalo ohlala kumuzi olokuhlukuluza uyamele athole laye uncedo ngoba akumphathi kakade endleleni abe ekhula ngayo.
Abazakini bedinga usizo ikakhulu ngabedolobheni kumbe ngabemaphandleni?
kakhulu ngoba ama office ethu asedolobheni ababuya bezodinga usizo ngabamadolobheni and sesithola nje abalutshwana abavela emaphandeni lawo seduzane lakobulawayo.
Ungabatshiyela wapi amazwi omama abahlukuluzwayo ezindlini kanye labo obaba abahlukuluza omama?
Kubo mama ngithi khona bengazibathula uma behlukuluzwa. Lokho kuthiwa khona ubaba uyamthanda, ukumthanda umtshengisela ngokumtshaya, akumelanga kube njalo. Umuntu nxa ethanda omunye wakhe kumele amthande kutshengisele ngezenzo ezivukekayo njalo ezikhulisa imuli. Ngakho sizama ukuthanda ukuthi sikukhuthaze omama ukuthi bengazibathula kuze kufike kwisimo sokuthi bayasebelimele kumbe sebevile sebethule sebefile. Sithi hayi asikhulumenini kwezokuthi siqede udlame ngemakhaya. Kubobaba abahlukuluza omama sithi khona ziningi indlela zokuxoxisana ukuthi abantu bezwanane, njalo ukungazwanani kwembono akusho ukuthi khona kumele abantu belwe kube lempi ekhaya kumbe kube lokungazwanani. Abantu kumele bezwisisane, kube lokukhulumisana kuhle lokuthula ngemakhaya ukwenzela ukuthi khona imuli ikhuleka kahle kakhulu sesikhangele labantwana.